abantu baphila kungela msebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali. Abula umuntu osebenzayo ukuthi bafole imali. Ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela, nawe ungabamali awelahla. Abantu sebegqibele emakhaya, bahlele emakhaya ngoba umuntu abekwazi ukuthi ngihambe esibhedlela kuba ngizenzala ithole ngoba ngingela mali yokubhadala. Ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isisizi esikhuphile ngakhona. Abantu abaningi sebehlezi emakhaya basafuna.
Uhlelo loluyano lwe-BIM lukhanya lusancedisa yini?
Uhlelo lwe-BIM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BIM bayahamba kuthela esikolela nxa ihlelelo lungafaki imali. Ngoba into eyenzakalayo ihlelo lwe-BIM liyathatha bese lithatha iminyaka eminye kalifaki imali. But abantwana bakhona babe behamba kuthela isikolo ngoba khangele ngabantwana abagcinana lohulumende. Okona labo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balutshwane phela esikolo.
Kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo. Kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Izulu beseliphuzile sizile kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona. Ningani kuza kuba ngcono sizile, hayi kukhanya ingani kuza kuba khona. Lanyanje la amabele amadala ayo sileka aseyila sizile, hayi azange kube right sesibhelile ngawo kodwa la alandelayo. Ndingathileka lisenzeni sizavuna thina. Labo abalime ngoDisemba kuthiwa nangoJanuwari ngoba abanye bebelime ngoNovemba. So nabantu abalime ngoNovemba amabelenyana awonakala ngoba izulu like lama bathini kunamhla ka-9 Disemba baze lazokuna kubo-8 January. So lana amabele amakhulu hhayi sewonakele. Nanyanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Kulamaklinikhi amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imango emide. Alokhu esebenza yini njalo imithi iyatholakala kuwo?
Ye, amaklinikhi lawa thina sasinjengenhlayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe. Amaklinikhi lawa ayesiba ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary. So amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke. Aphumelelayo mabili ayasebenza kakhulu, imithi iyatholakala kodwa elihluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayitholakali sibili. Amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yiMvuma Mission Hospital. I-settlement area leyi igoqela ama-ward khehle angu-6 nangaphambanisi. So amawadi wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi kodwa awathumelelayo ngiwadi 25 ngewadi 24. Sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi kuwadi 16, kube leklinikhi kuwadi 13, kube leklinikhi kuwadi 14. Kuthumelela lapho kwaphumelela khona kuwadi 24 iklinikhi yakhona ikolisa omlume then kuwadi 25 iklinikhi isevoza yesiphumuza.